Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 26 kuNtulikazi 2020 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu bethuswa yikumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe.
Into enhle yikungena ezindlini abantu silalele lokho kutshiwo ngumthetho ukuthi abantu bahlale ezindlini.
Bathole amagabha avuzayo abathenga bethengisa impahla abantu bafumbathisa abezomthetho ngesikhathi ilizwe lizama ukuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19.
Abantu abasinika ama-problems yiwo bona lawo okuthiwa ngamapholisa lamasosha. Labo makoko baba yibo kumele benze iphisi bezosikhangela.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha, lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe okulabantu abedlula 2,434 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo. Usubulele abangamathumi amatatulane 34. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abedlula amakhulu amahlanu 518 sebaphepha kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Kubikwa ukuthi umemetheka okwethusayo umkhuhlane lo emalokitshini akugqela eLekhawuthi Park, eNkulumane, Magogo West, emganwini lezinye indawo koBulawayo. Isibhedlela seParanyatwa Group of Hospital City kulezisebenzi ezingamathumi ayisikhombisa 70 esizihlolwe zatholakala zile gciwane le-COVID-19. Sithi kulabantu abaningi abahlolwe batholakala belomkhuhlane lo abangaveli endaweni ezaziwayo ukuthi kulomkhuhlane we-coronavirus. Kusenjalo kulabodokotela abambalwa, abongi labongikazi abedlula ikhulu asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 koBulawayo. Udaba olufanayo uhlangothi lwezemfundo lubika ukuthi luzaqhubekela phambili ngezifundo zabantwana emsakazweni kweZimbabwe Broadcasting Corporation kusukela kusasa kusiyafika ngolwesihlanu. Izifundo lezi ngezika grade 1 kusiya ku grade 7. Abantu bathi benza okujeneyo ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Isaac Mpofu uthi kumele abantu balandele isiqondiso zohlelo lo-lockdown.
Into enhle yikungena ezindlini abantu silalele lokho kutshiwo ngumthetho ukuthi abantu bahlale ezindlini bageze izandla lokufutha kuyasiza.
Umnumzana Kanathi Ngulube uthi uzinceda ngokusebenzisa umuthi wesintu.
Mina ngiyafutha, ngisho ukuthi ngiyagquma or ngiyastima umhlokunye angikwazi, kodwa kukhona engadini yami lapha eduze ngiyagquma. Ngidle futhi ukudla okushisayo, phuze lamanzi atshisayo, ngigeza ngamanzi atshisa kakhulu, futhi angithobathoba ngihambe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mofati Ncube ohlala ePlumtree.
Engikubonayo ngendlela okwenzeka ngakhona indaba ye-COVID leyi iyahlupha kakhulu. Njengoba ikakhulu elizweni lakithi vela asila i-health ayikho, kufaka ukuthi izinto zesibhedlela vela zikho amaphilisi awekho, abantu abaqine esintwini kakhulu, basebenzisa imithi yesintu, baphalaze bagqume ukwenzela ukuthi lo mkhuhlane lo noma ubafica ungabi lamandla phezu kwabo. Yabo, into engiyiqinisayo kakhulu yiyo leyo esintu, ukuthi abazali bethu sebenzisani amakhambi esintu, imithi yesintu, liphephe engozini lekhona. Asina ngenye indlela ngoba ugovernment ufuna uhulumende kufana ukuthi asila.
Unuzana Alec Nyati ucizelela isithi kumele abantu balandele okwethulwa nguhulumende.
Ukuzivikela kulesifo ukugqoka ifaka imask uma ungena abantwini abaningi, nokugeza izandla izikhathi zonke, ne-social distancing kuphela into esingenziwa yithi kuze sikhuseleke. Silandele yonke imilayo esitshelwa ngabe health WHO kuphela yikho kungasiza ukuthi sizivikele sifo.
Kunabanye njalo abakhala ngokuswelakala kwemali elizweni leZimbabwe abathi kwenza abantu bathwale nzima. Omunye wabo ngofisi ukuthi sisebenzise isibongo sakhe sakomaduma.
Ikusukela i-government nge-lockdown laphana isisithi abantu basebenzise i-forex, whether i-rand or what. Impilo isinzima ebantwini. Njengoba sekule auction sale ye-foreign currency, sekwavalwa lokhu kunjani ukubhena imali. Kabayivale yona la i-rand laba i-US dollars ukuthi ithengiswe. Because lapha esihlala khona kungabe ngapha ufuna anything. Abantu abasafuni izimdola. So sesiswele ukuthi nabantu baphile njani, including ama-pensioners, labantu kazana, lalaba abantu nabaku-lockdown abamiswayo imisebenzi, sebephila nzima because kabaholi and amakhampani kasiniki ini i-foreign currency. I think this is the right time ukuthi i-government ini i-suspend ukusebenziswa kwe-forex konke lokhu. Because sekuthwalise nzima abantu, abantu abasakwazi ukuthi baphile bethe. Because imali engangama-$2 amakhoyini noma ufuna ukuthenga ngayo bala bathi lapha abahoda khona laba abathengisa amatomatisi kabayivumi, which is clear ukuthi ningabayivumi ngenxa yokuthi nibona labo ungathenga kibo sebethenga i-foreign currency.
Umnumzana Matema ohlala eNkayi uthi uNkulunkulu nguye ozahlenga abantu kumkhuhlane we-COVID-19.
Baningi abantu abakhulekayo ngapha eZimbabwe la. Ake sikhulekeni, sikhulekele umkhuhlane. Kungakhethelekile ukuthi umuntu ukhuleka liphi bandla. Laye okuleliya, lakulokulwa kuleliya, kabona ukuthi uyeme emthandazweni ekhuleka, sikhulekele umkhuhlane i-corona phela. Ngoba izinto zonke lezi zalotshwa ukubana nxa abantu sebephakathi kokona, uNkulunkulu ukhona kulethayo. Khathesi ungakhanyela ilizwi lenkosi thina esikhulekayo selisiba lilutshwana. Abantu sebebhizi enkanukweni zomhlaba. Ungaya lapho kugidwa khona amakatali, ufica kungalandawo. Uye emabhoreni kakulandawo. Ubusukhangela ke ngapha elizwini, lilutshwana ilizwi abantu abaliphetheyo. Kanti labo laba abaliphetheyo futhi sekulabafundisi abahamba bethathela abantu izinto zabo. Khonokuyana uNkulunkulu kakuthandi. Sekulabafundisi futhi abakhupha isinikelo emkhulu kakhulu.
Usuthe mfundo Solwa Ngwenya osebenza empilo uthi abantu kumele balandele abakutshelwa nguhulumende.
Isukuthi abantu behlale phansi. Khonokwesa besikukhuluma likuzwa kubani uthini ubalipe lilalele ngisabela ingozi ebuyayo. Kali ngazange langilalile abantu bakithi.
Baningi abantu kwele Zimbabwe abathi bahlutshwa ukuswelakala kwamanzi, ukudla lokunye okwenza kube nzima ukuthi bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Kulabanye abantu abathenga bethengisa impahla kobulawayo abathi amapholisa, amasotsha labanye abagcina umthetho kuleli dolobho babathwalise nzima ngokucela imali yokufumbathiswa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Bathi sokunzima ukuthengisa impahla etshiyeneyo edolobheni leli ngenxa yeziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Iningi labo bathi bakhahlanyezwa ngabezomthetho abacela imali ukwenzela ukuthi basebenze emgwaqweni. Inkosikazi Sazini Dube ngomunye wabantu abathi bahlutshwa ngabezomthetho.
abantu abasinika ama problems yiwo bona la othwa ngama police la ama social labo makhokho baba yibo kumele benze iphisi bezosikhangela ibabe besibopha kodwa ukusibopha kangkhona basibhadalisa kuqala izimali sithengisa bahambe be collect izimali sibhadala everyday ama 10 bond ukuthi sithengise siqeda lapho nqamzwana befuna babuya besithathela izinto bebaleke bengena lazo ehall kosekufika befuna ukuthi sibalandele siyabadiza xa uthi abanika ibond bayala bathi bafuna imali ethengayo bayeke sithi bafuna i-forex so asikwazi ukuthi siphilele ngaphi asisebenzi thina eZimbabwe i-interest yethu esiyizuzayo yeyena le esesidiza ngayo amapholisa lamasosha labo makhokhoko ngithemba imali esibanika yona thina sibini sebehola imali edlula ipheyi yabo
unkosikazi nomsantini uvumelana laye
akula misebenzi akulani loba ingaze kuthiwe akula corona imisebenzi kayikho kasiyitholi siyazama ukuthi siziphilise lathi ngokuthengisa but ekuthengiseni kwangkhona siba lama challenges amaningi kakhulu ngoba nizabe ngikhiphile imali mina ngaya woda ngiphenduke nxamba uya lapha ngithengisa iprofit yami yonke nginike omakhokhoba ngiyadiza omakhokhoba ngiyadiza amapholisa ngiyadiza amasotsha ukuze ngikwanise ukuthengisa njalo nxa kuthiwa iblack market thina nxa kuyikuthi kuthiwa iblack market ngakhangela phandle ikakhulu phandle thina sithengisa vele we are cheaper than ema shops lati sebe sizama ukuthi siphile so ayisiyo black market lati sebe sizama ukuthi siphilisane abathengayo labo bephile lati esithengisayo siphile
umnumzana Michael Ndiweni umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi abantu akumelanga behlukunyezwe nxa bezama ukuziphilisa
amapholisa akamasipala angahlukumeza abantu abasebenzayo lokho asezikufihle ukuthi kuyinto embi kuyinto ehlukumeza ilungelo loluntu sazi ukuthi isisekelo sombuso sithiswana isizwana sezimbabwe silungele ukuthi sisebenze endaweni lapho esikhethwe khona kodwa-ke uhulumende wesabelo iBulawayo City Council namanye nje amadolobho kuyadeka ukuthi athole indawo zokuthengisela ezimqoka izinto abantu bengabe befukuluzwa ngokunakana kwethu sithi iBulawayo City Council kalethe indawo ezifaneleyo zokuthi bathengise lapho ngaze bahlukuluzwe khona kube indawo ezilama-toilet ezilamanzi ezihlanzekileyo indawo ezilemthunzi ezivalele nxa kubhodola kunje nje abantu babezithengisela emoyeni betshaywa luthuli
ukhansila Mlando Ncube uthi kuyamangalisa ukuthi abathenga bethengisa impahla emigwaqweni sebevinjwa ngabezomthetho loba nje abanye babo banikwa incwadi zokusebenza ngesikhathi sohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-lockdown
isikhathi esinzima salaba bantu abathengisayo ngoba thina njengomunicipal sase sibalungisela indawo zabo zokuthengisela eziyenza lokho okuthiwa i-social distancing okuyizo okufunakala ezinye zezindlela ezifunakalayo ekulwisaneni lo mkhuhlane lo i-COVID but phakathi kweviki le edlulileyo sizwe sebesitshayela ingcingo besithi bona no amapholisa lamasosha athi kababuyele ezindlini bengathengisi kodwa thina sasicabange njalo ukuthi hayi njengoba belama-license yiwo ama-exemption letters abo lawo manje asazi ukuthi kuzothiwa
uhulumende okwamanje uvale ngqi elizweni lonke jikelele esenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku
kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa lamasosha ngodaba lolu
sinezikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi ezilitshumi lesithupha 16 million abahlolwa batholakala bele-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele phakathi kwenani leli sokwabhubha abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 645,000 izidumbu zikajohn lewis obekudalela i-house of representatives sihlangelwe ukuthi namhla zizahanjiswa ebholorhweni ele-edmund peters bridge eselma e-alabama lapho atshaya khona kabuhlungu ngamapholisa ngesikhathi etshengisela labanye bakhe abagoqela umoyi umartin luther king jr bekhonana ngokubandlululwa kwabantu abansundu kwele melika okwamanje sike sizwe ezamasiko njengokulithembisa kwami ngeveke ephelileyo siqhubekela phambili ngodaba lwabalamu silonkosikazi sakhilelilene umadube lo mnumzana mnqondobanzi magonya
umlamu ulendima yokuthi angaba ngumlamu oraiht oyakhaya ngikuthabele indima ukuthi aba umlamo othuthizayo odilizayo ongavumbiwe umuzi kusokadadewabo. So umlamo kazi lo mlamo right, lo mlamo ngekho right.
Kunjalo baba Makoni.
Enqamba ngivele laphuma uchago. Akekho umfazi ole ndoda straight ongakutshela ukuthi engakwemukela lokhu, kodwa nxa sokumqondile kuthi yazi into enhle ngabantu abangabafazi. Into enhle umuntu ongumfazi ukuthi uyakuqonda mpuwa abe ngusolobhoni. Nxa sokumficile esebhekane lakho, abadila lakho ngenye indlela ukuthi lawo kuyakwethusa. Kuhle ukuthi nxa uyindoda uhlezi nomnakho kankosikazi wakho, umhloniphe ngalo mntwana lo ohlezi laye, ngoba ukuhlonipha umntwana lo ohlezi laye kutshengisela ukuhlonipha udade wabo. Hlonipha udade yaza kula nto ebuhlungu dibe njengokubona umuntu wesintwana owesifazana odelelwa ngumkakhe ngezinye indlela esasikubone kwezinye indawo. Kubuhlungu kakhulu lokhu, kanti uzwa ukuthi kambe kungudade wethu engizwa sho ngangizwa njani. Kungangcono ukukhulumisane laye, uza kubonela icebo yena.
Ye, khonapho-ke Baduve uza kubonela icebo yena. Ungalibona icebo
le eqinisweni ukuthi ma vele sibambe wathi uyabambe ibele laphuma uchapo, uma inini lo singakhulumisana sibe sivumelane ukuthi orayithi njengoba usungene emzini wami asithi sihlale sonke lapha. Inhlonipho vele yake ngasekho.
Xa ungcono ukuthi ebamba phandle ngale vele kumba libambe ngapha endlini umlamo okungcono kuphi?
Iproblem nxa ethe walibamba phandle kanje kungcono ngoba ngiyabe ngingasoze ngibe lo muntu engimbona nsuku zonke endlini engitshela ukuthi lapha phela mina lawe sesilanda umuntu oyipho. Kumba akwanise ukukhuluma kuyinkulumo okuthi kumba akutshele ukuthi umvela thengelwa lokhu okuzabe kulokhu kukuhlukuluza khona apha ekhaya, ngokuthi umlamo ustaki la ivela kula lapho uzamisa khona umntakamama wakho. But ma ethe wakwenza egangeni njengba ngangatsho kuqaleni ukuthi ungakwenza egangeni ngingaboni ingabi umuntu lwane engabi seduze kwami ukuthi angihlukuluza. Hhayi, angisoze ngibe lenkinga lakho, kodwa ayikhona ekhaya engihlala yilo enza bemvuka zulu zonke ngimbona ngilibona noma selikhameni ibele leyo lapho umchapho vele zabe lokhu esiba lokhu kungangihlukuluza kakhulu. So hhayi, umlamo hhayi angimfuni eduze kwami.
Baba Makoni, amafishane khonapho.
Hhayi, asingobani kambe thina Mthembu, siyasilawulwa yibo mama. Ukuze kube nokuthula ngikhaya yibo abantu kumele sibalalele, ngoba ungamethulela kuhle sibili udaba lwakho uyakunika sibili icebo elingakwenza ukuthi iproblem yakho leyolayo ilungiseke.
Hhayi-ke abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Siphetha lapha-ke udaba lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besilo baba umnqondo obanzi Magonya, lo mama usakhile Lelene uMadube, lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. So kwisikhathi sohlelo lwabatsha,
kudibana kuhlelo labasakhulayo. NginguMike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19. Umkhuhlane lo ukhathaza njani abasakhulayo elizweni? Ake sizweni umbono kaMgcini Dladla.
Oqala ngelibekelela msakazi Studio 7 lonke izobungelela nabalaleli Studio 7 isithi njani impilo? Hhayi, umkhuhlane lo badala, hhayi wena wakho umane uzivikele, ulandele imithetho etshoyo, ugqoke imaski, uhlala ugeza sonke isikhathi, uhlala ugeza kumanzele anesepha nxa ungela isanitizer yakhona. Nanihlala ngigeza ukuthi ngizivikele njalo kangene egrupini, hhayi kanihlangani labantu abaningi, nabona abantu abaningi ngiyaphambuka ukuthi umkhuhlane uyabulala. Njalo noma ngingena eshopu kumele ngifake imaski yakhona umthetho ezokuthi ngizivikele.
Hayi, siyabonga Mgcini ngombono wakho. Asizweni umbono kaLaxon Tshabuza, yena okhathazekile kakhulu ngohlelo lwe-lockdown.
Igama lami uLaxon Tshabuza. Izinto ezisuke zisidide kakhulu njengentsha yakuleli lakithi izwe ukuthi sisuka bese siyahlukumezeka ngalesi sikhathi esikiso ese-lockdown. Akula muntu ovunyelwe ukuthi ahambahambe umbenenzela. So ezinye zezinto ey'hluphayo ukuthi kusekhona abantu ababuyayo bevela endawo ezinjengakuboGoli nakuboBotswana. So ngoba laba bantu ngithanda ukwazi ukuthi bangena kuphi njalo baphuma kuphi leso sikhathi besiza lapha ezweni, ngoba yibona aba lomthetho ukubhebhetheka kwale ligciwa kwale coronavirus ebakhona ebantwini. So ufuna ukwazi ukuthi laba bantu bona bahamba bangena bephuma nje elizweni bahamba kuphi ngoba ilizwe liku-lockdown izinto zonke ezivaliwe.
Siyabonga Lakson Tshabuza ngombono wakho. Sesigqiba uhlelo ngombono ka-Oscar Mbongeni Ndlovu, yena othi umkhuhlane lo wenza ukuthi abantu abaningi balahlekelwe ngumsebenzi.
Igama lami ngu-Oscar Mbongeni Ndlovu. Into engikhathaza kakhulu ngale COVID-19 man, imisebenzi ayisekho. Hhayi, le nto le iyasihlukumeza kakhulu. Singamayouthi nje hleli nje ezindlini sivalelekile, asazi ukuba sibheke kuphi. Hhayi, le nto le iyasikhathaza nje singamayouthi nathi.
Hhayi, siyabonga Oscar ngombono wakho. Nawe mlaleli ulakho ukusithumezela umbono wakho ngalolu daba kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi yiso esehliwe nguMangoyi. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8 to 9 PM lapha emsakazweni weStudio 7. Ofisa ukuxhumana lami lapho ungixhuma kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3 yona username yami. Kwane lokwa lamhla olevalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Mthakaza muhle, Zimbabwe muhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Sike sikhangele ezokholo lwesiKristu okwamanje.
Mugela kuhlelo vuselela umoya, igama lami ngontungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ngilibingelele njalo ngesonto yanamhlanje bazalwane abathandekayo abantwana benkosi enkulu. Nxa likhumbula kulele iviki sakhuluma ngokubukulwa ndaba ka-Israyeli uNkulunkulu wabezwa abanakekela. Namhlanje sizake sikhangele indaba ehambelana layona leyo esiyithola encwadini ka-Exodus njalo isahluko sesithathu. Sizabala kusukela evesini lesibili sisiya kuma kwelesihlanu. Lapha okulesihloko sendaba esithi uNkulunkulu zibonakalisa esihlahleni esivuthayo. Verse 2. Kwabonakala kwingilosi kaJehova elangabini lomlilo livela phakathi kwesihlahla. Wabuka bheka isihlahla savutha umlilo kepha isihlahla siphelanga nokho. Wayesethi uMose, mangiphambukeke ngiye ngibone lesi sibonakaliso esikhulu kuba isihlahla sishingani. UNkulunkulu esebona ukuthi uyaphambuka ukuyobuka, uNkulunkulu wambiza ephakathi kwesihlahla wathi, ngilapha. Wayesethi ungasondeli lapha, khumla izicathulo zakho ezinyaweni zakho ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele. Zihlobo ezithandekileyo, uNkulunkulu ukhuluma ngendlela eziningi. Esizwile kububula kwabantu bakwa-Israyeli kuthiwa nase enye indoda enguMose isiyawulusa izimvu, yabona isihlahla sivutha kodwa singapheli. Inhliziyo yakhe yathi kaphambuke abone, ngoba aluba uMose kazange aphambuke wayengasoze azi kumbe azwe lelizwi likaNkulunkulu leli lakhuluma kuye. Abantu abaningi siyabona izinto nje siqhubeke sihamba siya phambili, kasimi siphambuke sikhangelisise ukuthi kambe yini leyo eyenzakalayo. UMose waphambuka ebona isihlahla sisisha kodwa singapheli. Wathi ethi uyasondela kwathi wakhumula imbatata zakho enyaweni zakho ngoba umhlabathi omi ungcwele. Yini uMose kwathi wakhuphe imbatata? Kuyikuthi-ke lelo nyathela mbesicalo sigqokileyo sinyathela izinto eziningi ezihlanzekileyo nezingcolileyo. Yikho kwathiwa uMose kakhuphe izicathulo lezo ngoba lapha emikhona ngumhla umhlaba lo ongcwele. Izicelo zikaMose singazifanisa lenhliziyo zethu. Zigcwele izinto ezimbi ezingafanelanga ukubana sime phambi kukaNkulunkulu. Yikho uNkulunkulu engakhulumi lathi ngoba nathi asikhumuli imbatata enyaweni zethu. Kasibhekisisa sihlolisise ukuthi kambe uNkulunkulu uthini. UNkulunkulu wakhuluma ke ngelizwi elaphuma esihlahleni sasisitsha singapheli. Waphambuka uMose, phambuka lawe uzihlole inhliziyo yakho uyihlambulule. Baningi abantu uNkulunkulu vele kangizwa indaba evumela ububi emhlabeni. Ovumela ububi emhlabeni asoNkulunkulu ngokungananzeleliyo ngoba na inhliziyo yakho utshela ukuthi qhubeka uhambe usiya phambili. Kawuphambuki ukuthi ukhangele usondele kuNkulunkulu uhlanze uhlambe inhliziyo yakho. UNkulunkulu akhulume lawe kube yisimanga kusinde abaningi. Nangu uMose uthi yena uMose ke ngibona ukuthi kanti wenzakalani. UNkulunkulu uthi ungasondeli lapha khumla izicathalo zakho ezinyaweni zakho. Asihlanzenini inhliziyo zethu sizenze zibe msulwa. Eqinisweni uNkulunkulu uzakhuluma kithi. Xa wakhuluma kuMose esihlahleni esivuthayo lakuwe angakhuluma ngendlela ezijiyeneyo. Yithi esingazenzi lokho okufunwa uNkulunkulu sizenzela kwamakhanda ethu. Phambuka ubone ukuthi uNkulunkulu uthini. Izibonakaliso zigcwele. UNkulunkulu asizeke sikhuleke sithi Baba vula amehlo ethu sikhumule imbatata ukhulume kithi. NgoJesu ngiyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kuzintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Jaheli Dala Ntungameli Nkomo.
Basho kanjalo zikamlungisa umqondiso ekwekumadlela endlini tentombazana zala phansi eshotha esigodi edatamtshena ngani mafuna ukwazi ngaphansi kwayo indlu intatha egulu ngizala inyokane eluhlazane isitha sikanoma bani simayeda njengelanga umanikela ngovoice mail ethenza ke maqede zehle ihlati ngukhupha ongadlala enkukhwini ukhupha adlala enyeni ohlala kuyo njengoma etinyela amavukani phansi kwase-GP yizo lezi engizithola kusiwatcha nendlotshani phansi kamasteni kwadeni umthakati ngizosho mphelele lapho wangani wawanthanda ukukhuluma salibonani emsakazweni salibonani kizo zonke izindawo lapho kufikelela khona umsakazo. Obingelelayo ngumbonisi insizwe ezalwa lapha eCholocho eDatamjena lapha engikhulele khona emculweni ngumlungisi ngiqale ukucula ngo-2019 emculweni ngicula uMaskandi. Ingoma zimnandi ngokwehlukahlukana kwazo. Kunengoma zosizi, kunengoma zokusizwa, kunengoma ezakhayo, ingoma nje ezinomlayezo. Kule ngoma ethi wesihle ngani yami ukubahlonipha abantu abadala kunawe. Tracking a tracking nje ziyehlukana nje kunengoma yosizi kunengoma yobusizwa kunengoma kanjalo eziyakhaya nje ezikhuluma kakhulu mhlawumbe ngathi nentsha nengoma nje ezinye eziduduzayo. Ngiyabonga wonke umuntu olalele umsakazo ngalesi sikhathi. Sihlaleni ezindlini, silaleleni umthetho we-COVID-19 njengoba sesiphila kulo mhlaba onzima. Gezeni izandla, sisanitizeni nama-social distance ukwenzela ukuthi lungaqheli ubhubhane, sifakeni nama-mask. Sihlaleni ezindlini, ngiyabonga.
umculo kamlungisi odabuka eJolojo. Singakagqibi uhlelo lwalomhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe okulabantu abedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amane 2434 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje. Oliver Lesa ngo-Gibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.